Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uphakeme wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama-permit ezivalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Kodwa ngokomthetho nje umfula ugelezela kulaba abantu bama-ZTP ngoba uminister indlela abatshela ngayo ukuthi i-program ye-ZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho.
Amapholisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekhefu lanyakenye.
Siyamangala njengeZimbabwe Republic police abatshayela esilabo kulezi nsuku sebeyijahile insuku zonke abananzi umthetho.
Kuyaxokozela enkundleni zokuxhumana amalunga ebandla le-CCC ephoselana aqatha.
Uyabona amadoda esilwa ebanga imbala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama-permit ezizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amagqwetha enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Helen Suzman Foundation okuyiwo akhweza lolu daba emthethwandaba batshele omahluli izolo ukuthi isinqumo sikahulumende wele South Africa esokwesula amaphemethi la akuqutshwanga ngokusemthethweni. Amalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula atshengisele phambi komthethwandaba izolo esithi kufanele abavela eZimbabwe babuyiselwe kibo ngoba bethathela izizalwane zalelo lizwe imisebenzi ngokuvuma ukwamukela iholo eliphansi kubaqatshi. Izizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ezisebenzisa izincwadi lezi zilakho ukuthinteka ngalolu daba. Ucubungula kabanzi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Velempini Thuthani Ndlovu oligqwetha njalo.
Umfula ugelezela kulaba bama-ZTP makuyikuthi kuzosetshenziswa umthetho ngoba siyazazi into zasenkantolo ukuthi at times zisebenzisa umthetho kwesinye isikhathi kusebenza ipolitiki. Mina njengeloya ngiyazi ukuthi akhona amanye ama-cases obonayo ukuthi le case le lo muntu noma kumele ukuthi aboshwe ngokomthetho bazobazesaba ukuthi bakhiphe leso sinqumo ngoba besesaba ukuthi kuzoyenzakalani after leso sinqumo siphumile. Kodwa ngokomthetho nje umfula ugelezela kulaba abantu bama-ZTP ngoba uminister indlela abatshela ngayo ukuthi i-program ye-ZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho. Noma yibaphi abanqothiwe bazothatha leso sinqumo senkantolo e-High Court basidlulisele phambili kwenkantolo engaphezulu abathi Supreme Court of Appeal, njalo kungenzeka bagcine beyihambisa ku-Constitutional Court ngoba lento le izo-affecta abantu abaningi. Ukhumbule ukuthi akusile abantu abangama-178,000 kuphela abazoba affected, kunabantwana abalabo bantu abazoba affected. Umuntu oyedwa kulabo bantu abayi-178,000 bathi unabantwana abawu-2 or abawu-3, so kungagcina soku-affecta abantu abanjani more than a million, between a million kusiya ku-2 million ngoba abantwana balabo bantu. Bakhona abanye abantwana abazalwe bezalwa yilabo bantu abanama-ZTP from 2010 kusofika manje ku-2013. age group yabantu aba productive in terms of ukuthola ingane laba abathiwa ama ZTP, ngoba kwakuthiwa abantu from ama 70s kusiya kuma 80s to ama early 90s. So abantu laba ingane lezo ezinye zisase esikolweni manje, so leso sinqubo sizoba affect ukuthi kuzenzakalani ukubona. And umthetho wa South Africa uyathanda kakhulu ukuthatha abathi best interest of the child, uyayiqakathekisa kakhulu i best interest of the child. Ungenza noma yini kwabanye abantu kodwa akumele ukuthi uthinte ingane. So ingane zabantu laba ama ZTP ezizalelwe la eSouth Africa ezingawona ama South Africans, ngoba umthetho wa South Africa uthi bawuzalelwe la eSouth Africa uthatha ubuzwe babazali bakho. So ziyathinteka lezo ngane, so kuzoyenzakalani ngazo lezo ngane mase kuthiwa abazali babo babuyele kwele Zimbabwe.
Lokhu kunganika ithemba yini abeZimbabwe abafuna ukuqhubeka behlala kwele South Africa?
Abantu baseZimbabwe baningi abangalamaphepha nalaba lamaphepha lana. So whether inkantolo ithe baqhubeke behlala or bengaqhubeki behlala, lokho akuzukusho ukuthi abantu sebezobuyela emuva, ngoba isimo abasishiya ngale eZimbabwe silokhu sinjalo namanje. So abantu ithemba lisekuthini bangalahlekelwa imisebenzi, bangalahlekelwa ngama-bank account. Otherwise okokuhlala, abantu basazokuqhubeka behlala kule la eSouth Africa noma sebengasekho emthethweni. Ende iSouth Africa iyabizibisela emuva yona, ngoba ithethe abantu ababengalamaphepha mostly, yabanikeza amaphepha babasemthethweni baziwa, then manje seyifuna ukuthatha labo bantu ibaphindisele esigangeni bangabe namaphepha bangazi, ngoba kunzima ukutrace umuntu ongamazi ukuthi ubani kanjani, ikakhulu uma kwenzakala ukuthi labo bantu bayaphatheke ekwenzeni amacala.
Lo ke ngumnumzana Velempini Thuthani Ndlovu, igqwetha njalo icubungula izomthetho, ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka, okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqhathaniswa labangamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ababhubhe ngesikhathi sinye nyakenye langekhefu likazibuse. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi ingozi eziningi lonyaka zibangelwe ngabachayeli abenze amaphutha abelakho nje ukwenqatshelwa.
Indaba ehluphayo izimoto eziningi zazihambe ebusuku, njalo abantu behlanganisa impahla nabantu abahambayo, and abanye bangikhona nxa bechayela izimoto abananzi imithetho. Abantu bayahamba lesiqhubo esiningi, abanye bayabe bedakiwe, abanye bahlanganisa impahla lama-passengers. Yikho phela sithi thina singakayi ku-ISA sihlangane labanikazi ezimota, sihlangane sibambane labe-Ministry of Transport, Infrastructure Development, the Ministry of Local Government, abe-Traffic Council. Bona abanikazi batsho ukuthi bazalandela imithetho yonke, njalo izimoto zabo zizabe zihambe emgaqweni zile izinto ezifanelanga. So yiko mina ngisithi abanikazi ezimoto kumele batsho abakwenzayo, atsho ukuthi bayakhuluma nxa singayo emgaqweni esikubonayo kuyathiyana.
Nxa likhangela izizathu ezibangele ingozi lezi, lingathi isizathu esihamba phambili yisiphi?
Yimenira abachayeli thina siyamangala njengeZimbabwe Republic Police ukuthi abachayeli esilabo kulezi zinsuku babejahile nsuku zonke, abananzi imithetho, abananzi ama-passengers ukuthi nxa bethwele abantu kumele bananze ukuthi ama-passengers bale-right ukuthi bangangena emotweni. Umchayeli kumele abaphathe kuhle, kumele ahambe labo ngendlela lelani esithi thina promote road safety.
Nxa sesikhangela izimota eziyabe zingalungelanga ukuhamba emgwaqweni, siyake sizwe amapholisa esolwa lawo, abanye besithi lina amapholisa lani lile mishikashika lilezimota ezingalungelanga ukuhamba emgwaqweni ezithwala abantu, lingathini ngalokho?
Abantu baphonga ukukhuluma mthungameli. Thina njengeZimbabwe Republic Police akumelanga sibe nompolisa wenza lokho esikuthina i-public service vehicle business kumbe i-pirate taxis. Ngakuye ukuthi kulo mpolisa ole mota njenge-pirate taxis kumbe umshikashika, uZulu kumele asitshele iqiniso ukuthi imota leyi i-registration number umnikazi ngumoyo, ngunyathi, ngumthungameli kumbe ngu-blessing. Hatshi ukupho ngokukhuluma iye problem ihlanganeleyo kulezi isuku ukuthi abantu apho ngokukhuluma singaya emgqaqweni sithi basithengise izimota lezi abanye abaningi abantu abaningi kabakhwanisi. Thina sile mthetho ukuthi umpholisa singambamba siyamxotshwa emsebenzini njalo siyamhambisa ekhoti. Yikho phela sithi uZulu kumele asitshele iqiniso, hatshi ukupho ngokukhuluma singela evidence.
Yebo, iholiday ikhefu selidlulile, kodwa ingozi zomgwaqo sihlala sibona zisiba khona. Kuyini elingakutsho ebantwini?
Abatshayeli kumele babe ne-correct mindset. Abatshayeli kumele babe abantu labanesithi thina bahamba bele road safety consciousness insuku zonke, hatshi isikhathi se-Easter, isikhathi se-Heroes kumbe isikhathi se-Christmas. Because lingananzela umtshayeli uyabe ephethe impilo, impilo leyi kumele bayigcine. Njalo bona kumele babe leyathithi thina i-road responsibility. Yikho thina njengeZimbabwe Republic Police namanye ama-stakeholders ahlanganisela i-Ministry of Transport le-Traffic Transport siyale kuyenza lekwanesithi thina ama-road safety campaign.
Lo ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Kuyaxokozela ezokuxhumana amalunga ebandla le-CCC ephoselana aqatha. Abanye bathi abalandeli baleli bandla abafuni kucetshiswa kumbe ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamiswa abuzisiswe ngenhlelo zebandla. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono uke wabuza ukuthi kungani ibandla le-CCC lingathathi ixesha elidalwe ngumsakazo we-Al Jazeera oveze inkohlakalo enziwa ekuthengisweni kwegolide ukuvuselela umdladla wokuthi abantu bakhulume ngalizilinye besola lesi sehlakalo. Umkhokheli wabasakhulayo umnumzana Makomborero Haruzibishe wavuka eseganga wamngenela uShingono esithi ngumthengisi owayesebenzelana lebandla lezanu PF ukuthumba amalunga e-CCC. Lokhu kuthukana kuqale ngomvulo kwaqhubeka izolo. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kunzima babagande ukuthi uyabona amadoda esilwa ebanga impala exoshaniswa izinja ezingayibambiyo kodwa bona basale bephalana bodwa. Kulusizi kakhulu lokho okwenzakala ikakhulu kwezemandleni leli eliphikisayo lelo abantu kade bekhangelela ukuthi engxenye bangathola isiphephelo khona. Kodwa-ke heyi kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu kakhulu ukubona kuphalana kanje. Ngike ngahlangana lomunye ubaba wakudala, ubaba lo wayekubandla lenelele MDC ehamba nabo bafana. Abafana indaba ekhona nje ukuthi kabafuni kusolwa. Lokhu kulusizi kakhulu, abananzelela ukuthi ukusola umuntu ayisikho kumzonda kodwa kuyindlela yokuthi ngawe uyamqondisa, ngawe uyaqonda. Kodwa engikubonayo kuleli bandla elikhona kathesi i-CCC kukhanya ngani hayi wena ungavele uthi uyakhuluma ngendlela engasiyo enziwa umkhokheli wabo, hayi bafuna siyo loku kudla. Ngiyakunanzelela kathesi khona okokwenzakalayo ukuthi khona nangu ujaha wabo lowu uChinono. UChinono lowu ngumuntu ovele ephatheke kakhulu kupolitiki yonale eyokuphi phikisana kodwa kuyamangalisa nxa ethi uyakhuza angathi uyakhuza awubakithi zihle zize bantu zihle zize bantu sengathi lokufa angafa kulusizi ke ukuthi uyamangala ke ukuthi ke manje asithi kungangenwa kupower abantu sebele power pho ngubani ozaqala ukubakhuza
abanye bathi lokhu kubangelwa zimpehla zezanu PF esezingene ebandleni ukubona njani wena khona lokho
kulusizi ukuthi ekubeni senze konke khonokho sokuqala ukuthi kuthiwe ungumuntu wezanu sokuqala ukuthi kudingwe ukuthi hayo kwenza ukuthi singawelani izanu kulusizi kakhulu lokho esikuzwayo kulusizi kakhulu lokho okwenziwa ngabasekeli bebandla lakhe yena uChamisa kakhulukazi onguye okumele ukuthi nawe uyakhuza abantu linto yokuthi singehluleka lokho esikwenzile sibe sesisola omunye umuntu ngibona ngani ayisikho kukhula kwezombusazwe ayisikho kukhula kupolitiki lokho ukuthi khona endlini yenu lingaba lohlupho bese lisithi lina izanu PF kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla engingakuthi mina immaturity eyenzakalayo kubi kakhulu ukuthi khona nxa abantu beqondisana balokhe bekhuluma ngebandla kutsho ukuthi phela liyabe lokhe likhampenela lele linye ibandla kulusizi kakhulu lokho kulusizi kakhulu lokho
alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegweru
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi iqembu leHighlanders lizadibana lele Dynamos ngempela sonto emdlalweni weCastle Laga Premier League othembisa ukuchisa phansi laphezulu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kobulawayo lamuhla lapho azakhokhela umcimbi wokuxoxisana labasakhulayo ukuthi bangene kwezamabhizimusi njalo bengathatheki ngezidakamizwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani ku Studio 7 hayi ngithi ngike ngikomente lapha kulo umagalela mafa lo suthi angazi usuthini usuthi amahlona noma usuthi mayezokhulumela ubaba umkondisi Moyo yazi ukuzosidina thina abanye ngoba kudale sidli umagalela mafa engaqali njalinge alingasi akhulumele umkondisi Moyo umkondisi Moyo wayengakhulumeli isisi yakhe noma isisi noma iNDC noma yini yakhe asuki ayiyekela nokusukelana lomqondisi Moyo. Umqondisi Moyo thina siyakhoda sinyeke safa zakhoda ene kuqalile nyeke kuphele. La uzoba kula kulomthwakazi omuhambe yenda le kemashoneni.
Mahlabezulu sanibonani mahlabezulu umhlaba wonke jikelele. Yeah. Hayi ukukhuluma lana lishagwane elikhulu. Yeah esigabeni sako siwo kwela sePlumtree. Kodwa ngikhuluma ngilapha kwela seSouth Africa eJohannesburg emzini waseDeepsloot. Yeah. Ngukhanyani encuzi bakithi ngilusizi kakhulu ngilusizi bangisizwa inkulumo zalelijaha elithiwa ngubelieve ugawule mayekhuluma ngendaba kaJob Sikhala isintu sakithi esingadolikwayo sithi khona inxeba lendoda alihlekwa so ke gawule asazi asazi impela ngoba uNkulunkulu ngophezulu kwakho konke hayi wena so ke kweminye iminyaka gawule nawe noma usemsebenzini kodwa ke ubo gawule ubheka ye kuzokuthola nawe kweminye iminyaka impela impela angibonge amen kuleyo ndawo
Studio 7 sanibona kanye labalandeli bakho ngivele ngihlale phezulu kwaludaba njalo Studio 7 ngemva kwenkulumo ekamqondisi moyo ekhuluma lokho akukhulumileyo thina esingabantu bakamthwakazi esivumelana lakho kakhulu wena uhamba uyebiza abantu besesishoneni okuyibo abasincindezeleyo ukuthi baphawule ngaleyo ndaba ebephakanyiswe ngubaba umoya angazi kumbe injongo yokuthi vele bayihlakaze leyo nkulumo yethu kodwa ekukhulumeni kwabo futhi bayaxhamanda bayakiliza bayahlanganisa izinto wesi lo abamuntu ngomafa magalela sibanda into abeyikhuluma lento abesezivalisa vele bezingahambelani lalokho bekukhulunywe emarap uthi nanku kuyadelelo lobhehula kuyadelelo mzilikazi kuyadelelo nkomo uyathukwa angazi ukuthi ubethukwa ngubani so mina Studio 7 lokuthi vele lo mafa ubebuzelwani yona bekungakhulunywanga ngesisisi angazi ngaphandle nje kokuzama ukunikeza isisisi udumo lingaludeserve futhi isisisi kahle kahle iStudio 7 ama-directors akhona vele ngobani phela siyabe lokho sithi Studio 7 kanti le nto vele into yamashona naleyo ngiyabonga
ngiyabingelela kuStudio 7 linjani basazane nabalaleli yebo sibonge laphana ukuthi iStudio 7 yenelisa 20 years selokhu yazalwa kuhle kakhulu kulokho kubasakazi umsebenzi wenza umuhle ngivele ngwele indaba ngifuna ukuphendula nangu sisi lona othi yena abantu basesishoneni sizobafaka vele kulezi ndawo lezi yebo asiyali sisi ukuthi abantu basesishoneni ungabafaka kodwa into yokuqala wena usuke usebenzise ingqondo leyani yokuthi kawuboni awunasici ngakho ngoba eqinisweni ungathola ukuthi umntanakho akasebenzi khona lapho endaweni okufanele ukuthi ngawusebenza khona endaweni yakhona kunabona abantu ngoba uyathuke yaphosi yabafaka so ngenye indlela wena usho ukuthi uright uzibona uright usokola indawo yakho kufanele ngawuye ithethe ngabanye abantu akunamuntu ongayali ukuthi sithi labo bantu kabangene kodwa hayi ngalendlela osuyikhuluma wena songathi vele uphezulu kwengqondo umuntu onjani ovuma ukubuswa ngabanye abantu wena ulokuhlela ungadlili abakho abantwana kumbe abafoweni bephuma phandle kwamazwe besiyadinga amadlelo kodwa wena usithi abanye abantu kabangene esikhundleni asiyali bakithi esikudingayo ukuthi sikhipheni izanu PF yinto ngiqale siyifuna ukuthi siyikhiphe ngalendlela yokuthi asisayifuni kungene lo ongenayo mhlambe kungaba nokube but wena ungaqinisi ungumuntu wasemathebeleni uqinise kakhulu lokuthi vele sisazobafaka labo sokungathi lendlo ngoba manje uma usenze njalo sokucaca ke kithi thina abanye ukuthi okusho ukuthi wena laba bantu unesazela ngabo mhlambe ekhaya ubaba endlini wakhonale unesikhundla futhi ikukhuluma kanje ungakhulumi kanje ungumuntu wasemathebeleni uvumela ukuthi abantu sitsho lokho esingabe siyakusho ile indawo ngeyakithi nathi sidinga ukuthi ngayithi esisemsebenzini yonke naleyo ngiyabonga uzama ukuthi sikukhuze sikwehlise nakusasa ubeyazi ukukhuluma
emsakazweni weStudio 7 emsakazweni weStudio 7 njani balaleli labasakazi bethu hayi siyabonga izindaba esininga zona hayi sizwile imeseji esebe isikhulumeli se-Triple C umagalela amabhasi bakhe sekubukhokheli wethu ubuqondisi boyo hayi yena kukhulume ngakhuluma ngoba wonke umuntu uvunyelwe ukuthi akhulume into ayifunayo kodwa thina sikufuna singabantu bamathebeledi sincindezelwe sifuna ukuphumeza imaphe out sizimele sodwa lapha ngoba ngabe silokhu sithi sibambane laba abantu vele baqhubeke lokhu besincindezela west yonikasi ngeke i-Triple C kanesechamise leyo magayela ngafiza ezane bathi into bamathebeledi izaxotha amashona asebebeach izaxotha amashona adiploye ezikolweni zamathebeleledi umbhedoro uzawokade ukhuluma wona bakalela mafasi badawe thina sifuna ukuphumeza imaphe out ukhathi umkhoto choto zomqondisi abantu balibona iqiniso balibona iqiniso vele bakukhangele futhi uzakhohlisa bona abantu besishoneni hayi khona thina abantu babasepheleleni ngoba wona vele lawo siyakubona ukuthi asobuthi esidwini thina siyakwazi siyayazi imbali yakho ukuthi wenobuya kodwa sizithulele nje aso esidwini nje baba sikukhangele nje ubuqondisi ngesidwini ngokuya ematopo wena kile ekhaya kungapi kawula khaya kodwa uhlezi kobulawayo kodwa uthi awula khaya so vele akhe sidukise kuye baba thina siyaphambile eparaphi 2023 for
ukuthi laba fansi laba MPDU viva MRP viva
Studio 7 Studio 7 yeah futhi ukuthi lohlupho olukhulu ezweni lakithi laseZimbabwe masibheka lana kulohlupho olukhulu lawubona ngapha umuntu ongene ebandleni elithile egqoke isembatho salelo bandla noma umfanekisano walelo bandla oluyinkonzo engazange waba limemba yaleyo nkonzo engazange waba lilunga laleyo bandla umuntu esengene faka uphaka ulanda kalamanhloni president lokhu kalamanhloni wasithatha sabusiswa ngubani sagqokwa uthengephe hambe ethungisa izinto udelela unkulunkulu hhayi sehlanya lo sehlanya sentura okhuluma ungena
Studio 7 njani basakazi hhayi siyabonga hhayi okhulumayo Musafenda Plumtree esigabeni sakokheme ngithi mina hhayi thina siqhubekela phambili nge-MRP laba basithithena sihamba ngobuhlobo kulungile asike siboneke bona babezani laba-CCC laba-MDC befaka indlwele ephambili bithi alivotele libe yi-president yeparty sizovuma ukuthi abahambe ngobuhlobo ngoba asiyibone sibona ama-opposition wonke icela amashona ephethe ingamashona sithi asibonge umsakazi omuhle
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uMongameli Joe Biden ufike kwele Ireland izolo ebusuku kuhambo lwamalanga amane. Engakasuki kwele Melika uBiden utshele intatheli izindaba ukuthi uhambo lwakhe lujonge ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili njalo lokuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi iyuhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe usuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kwizinto ezimbili ezijiyeneyo. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto eziningi, waquma lokhu walahla lokhu wathethisa lapha wathini lapha, umhlaba wawusunga thi awusuphambene kawusakwazi ukuthi kathi manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba i-America ngithi zenza ipolisi elikhulu lomhlaba. So ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho kwakuqunywa nguTrump lokho. Ungakhangela kathesi impi le eye-Ukraine le-Russia iyakhokhela i-America khonaphana iloke ikhokhela iBambinetho ihlanganise amazwe.
Yena uBiden umbona eluphatha njani udaba olwa olobudlelwano namanye amazwe i-foreign policy yakhe uyibona njani?
Ngibona ngathi ngakukubi kangako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli uKamala Harris ubehambile ekhona ngale Africa lathi kasi asichiwa ngaphandle kakhulu i-Africa ku-foreign policy lapha. Mbona ngathi akukubi kangako ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Njengakhathesi ehambile nje siye Britain uyamukelwa kuhle angabe ngumuntu lowana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yiko lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 lesesigabeni seTexas khona pha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na amapermit ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu ngekhefu lephasika lonyaka okuyingxenye yalabo ababhubhe ngekhefu lanyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo ezinye indaba. Igama ngu-Chris Gande.